umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uzulu wakithi ikakhulukazi laba bafika ezweni laseNgilandi abafika ngamapermit bengakucabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kathi lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi yayithala ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi yena ngesikhathi esilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So umthetho lo wethu se abaningi njalo uthi abantu abaningi bedumezekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eleBhilitane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sisazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqhakathekileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama-budgets. Njalo i-budget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe lelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondane lezizalwane zalelo lizwe noma ngithi ekhangelane lama citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nxa bekuleli lizwe laseBhilitane abantwana baba lama privilege athize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balamaphepha noma abalamaphepha okufanele ukuthi bakuthole. Ingakho uhulumende sigcina wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nxa beletha umuntu oyedwa oyi-caretaker ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe uthole ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana abane noma mhlawumbe kulabantwana abahlanu sebebona ukuthi i-deficit noma imali asebeyiluza ekuthineni babhadalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo bebhadalele emtholampilo nezinye izinto njalo eziyabe zidingakala zidingwa imfanelo zomntwana sebethola ukuthi sekusiba nendleko eningi kakhulu ngoba yena engumzali yedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe asithi phose sithi i-50 pound leyo 50 pound leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yedwa kungakanani. Yikho sugcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali eningi kakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesiletha abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebesiba baningi elizweni sekugcina kusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo.
Ubona umthetho lo uzayenza njani kakhulu izimuli? Awusoze wehlukanise na izimuli?
Izimuli zizahlukana abakwakade ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngitshilo ukuthi iningi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bachiya abantwana emuva. Okungawukuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzokwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleliyana ilizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakatshela noma bezohlala lapho khona. Kuyanikeza i-frustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali babantwana kodwa-ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo. So osekusenza-ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe uchiye umntwana kuma-temporal basis uzitshela ukuthi uzabuye ubuye uzomthatha kodwa-ke nxa sekufakwa lo mthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha i-frustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.